Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani sihlobo? Olamukela usukuyo 7 ngolesibili mhla ka 13 Inhlolanja 2018 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabe sihlangele ukuthi ngeValentine lathi sithole ukuthi siphile, kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa. Kukhanya vele ama-customer asiwabona. Singazi nje bazabuya nge-last minute, but kodwa ngokusathembisi. Ngoba eminyakeni kunje, lami yabengathi nginxoseni lama-customer amabili amathathu asebuyile athi afuna uludo, kodwa kwalonyaka angingatholi ngitsholelwa yona eyodwa.
Abantu emhlabeni phose wonke jikelele sebeqalile ukulungiselela kunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa. Kunjalo la seZimbabwe amalungiselelo aseqalile lo kanje ilizwe ligalula kwezomnotho.
Iyouth eningi enyangkhona abalalazithupha and bengelazithupha abanye ma especially sinenzelela ukuthi abanye abantwana balobuntandani thizeni abanye ba one parent, so ukuthi bethole ulungele lamabhethe nalana abanye kabala.
Abecholocho kuward 18 bakhala ngokuthi abasakhulayo babhekane lobunzima ekubhaliseleni ukuvota kulumango. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eyemthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement batshengisela esikoleni someli weZimbabwe kwelebhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlaba phose wonke jikelele usuqalile ukulungiselela kunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa, njalo leZimbabwe layo isiqalile amalungiselelo loba nje ilizwe ligalula kwezomnotho. Ungathengela yini isithandwa sakho amaluba endlini uma ngoye elele eziwa? U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umnotho welizwe umangobongobo, iningi labantu abalamsebenzi ongabapha imali ngesikhathi ukuthi abayitholayo kuba nzima ukuba bayithole emabhanga, osekubangele ukudambisa amalungiselelo elanga le-Valentine's Day. Umnini wevinkili elithengisa imithi lokuchiyeneyo, unkosikazi Lorraine Hadebe, uthi waqala ukulungiselela lelilanga ngozibandlela, ethi abantu bayathenga kodwa akufanani leminyaka edluleyo ethi bakhangelele ukuba lebhizimusi.
Hayi, thina sesilungiselele sibili since from ekupheleni kwaJanuwari, sale safaka ama-display ethu, sale safaka ama-gift ethu eshopu konke kuredi. Abantu bayathenga kodwa akufanani ngeminyaka edluleyo, kodwa hayi bayathenga sibili. Sikhangele ukuthi namhla sizaba busy kakhulu njengoba amalanga sesafika. Siyavuma konke, iko-cash, swipe, cash, any form of payment.
Evumelana lo Mahadebe, umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba uthi ibhizimusi liphansi kakhulu, njalo lonyaka kuzaba nzima ngoba ngalesi sikhathi eminyakeni edluleyo uyabe eselabathengi ababhukhise amaluba amakhulu.
Ibhizinisi yamaluba i-right yona, kodwa-ke kwalezinsuku angikwazi kumbe kungenxa yokuthi i-economy ehluphayo, abantu ukuthi abalazimali imali zingatholakali emabhenki. So siyabe sikhangele ukuthi nge-Valentine lathi sithole ukuthi siphile, kodwa kwalonyaka kuyasimangalisa. Kukhanya vele ama-customer asiwabona, singazi kumbe bazabuya nge-last minute, but kodwa ngokusathembisi. Ngoba eminyakeni kunje, lami yabengathi nginxoseni lama-customer amabili amathathu asebuyile athi afuna uludo, kodwa kwalonyaka angingatholi ngitsholelwa yona eyodwa.
Umnumzana Thembani Maphosa uthi yena umuntu wakhe umthanda malanga wonke, kodwa kulabo abavame ukulithakazelela leli langa basenkingeni ngoba ilizwe alilamali, ngitsho lamabhanga awaphi muntu imali, ngakho imali yezipho ayikho lonyaka.
Hayi, mina ngikholelwa kikho, ngikholelwa ekuthini umuntu wakho uma umthanda uzamthengisa nsuku zonke, kungamele ilanga elilodwa elibekela ngabanye abantu lalo. Hayi, kulaba abakholelwa kikho kuzaba-affecta ngoba imali ayikho emabhenki, sake sibabone bethengelana amaluba lani lani, abasoze bathola leyo mali ukuthi bebathengelane ngoba umkhonomi awusoze bavuma.
Usazana Lulu Brenda Harris uthi ilanga le-Valentine liqakathekile ngoba livuselela uthando, kodwa ukuma manzonzo kwezomnotho kuzaphazamisa abantu abanengi abavame ukulithakazelela leli langa.
Ilanga le-Valentine's lihle sibili nxa izinto zibambeka, imali khona emabhanga. Manje khathesi akunzima mzukulwami, angeke sikwanise sibili ukuthi sithandane sithenge amaluba nasingela mali siyadlala endlini sedla amaluba. Hhayi, akwenzi sibili lokhu.
Ilanga le-Valentine lithakazelelwa ngoNhlolanja ngelanga lesi-14 njalo laqala emazweni aphetsheya kolwandle osokungumkhuba osulandelwa ngamazwe amaningi. Wobulawayo amavinkili ambalwa lendawo zokudlela sezilungiselele lelilanga ubonakala ngombala obomvu abathi kutshengisa uthando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela uvota ele-PVR pop-up exercise ligqitshwe ngolesine weviki edluleyo mhlaka 8 Nhlolanja 2018, so kulabaningi akade sebenelise ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota, ikakhulu abesifazane labasakhulayo ezigabeni zeMandebeleni. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lonobhala obona ngentuthuko ku-Ward 18 eCholocho enyakatho eMandebeleni, uNkosazana Soneni Ngwenya. UMangwenya uchasisa kabanzi ngenhlupho lezikhubeko ababhekane lazo ekubhaliseleni ukuvota phansi kwemikhankaso ehlukeneyo eqhutshwe kulomango.
Njengo-Ward 18, ama-challenges esihlana lawo kakhulu ku-youth. I-youth eningi enyangikhona abalalazithupha and bengelazithupha abanye ma especially sinenzelela ukuthi abanye abantwana balobuntandani thizeni, abanye ba one parent, so ukuthi bethole ilungelo lama-birth nalana abanye kabala. And mabe siya mbene i-registry abanye bagcina bethi hayi kuyalungiswa ngohlobo olungaka olunye abanye gadani ledrobheni, abadala bagcina beswele ukuya emadrobheni kwambe kuyalungisa inhlupho zezinjengezenelezo. Ukushota kwezimali begcine behlala phezu kwama-problems anjalo.
Labo-ke asebebhalisile ukuthola izithupha belawo ama-birth certificate abasedlulwanga isikhathi na sokuthi babhalisele ukuvota, zinkinga bani abadibana lazo?
So abanye kesaba le launch sometime back balokhu still bephethe ama-receipt, but ama-receipt akhona lokhu engakaphumi ezithi zinge ngazama ukwe-inquire ngamanye ama-receipt kamunyusis. So bagcina bengibhalela enye i-receipt futhi on top of leyo abalayo and ebhadele eqedile zonke izimali, i-receipt yakhona I've got it. So umsisi wakhona example uGloria Sibanda ibhubhude school PBT 5432, but konke ama-fingerprints, i-verification, i-ID, i-birth, i-entry number ulayo, i-date of birth ulakho, lamanye ama-numbers abadingayo ngikhona ngale ulakho, and le receipt yabhadalwa i-$5. Izinto zonke zona lezo ezihluphayo ngomunye umuntu ofanele ukuthi aluba kuthiwa uyarejista ukuvota, but izinto zakhona uziphethe and usizo lwakhona alutholakali. So incwadi zabo sebhuku uthwele everything ulakho, but akutholakali. So asikwazi, sesike samncedisa e-registry office eCholocho, but bagcina besinike back futhi ini i-receipt. So ngezinye izinto ezihluphayo zona lezo.
Ngaphandle kwama-birth certificate, yiziphi ezinye inhlupho elibhekana lazo ku-Ward 18?
Engunanzelela ukuthi ngaphandle kwama-birth koyabe ongelayo, but abaningi especially intsha hayi kunzima ngoba le mihlangano yenziwa bayabuya bona abahlelo lwangikhona bafundisi. Sikhuthaze nje le badaleni ukuthi abakhuthaze abantwana. So far sibona ngani baphose bangena kathesi kokugcina. I-youth yile problem edinga ukuthi angazi mobilization yakho nithi ngabanzi nakangakanani kube kanjani. Kodwa ke besinanzelela ukuthi ngabaye ebadaleni, hayi kuyabe kungolobuvila bokusukuma kodwa sesafundiswa and ward 18 nanzelela ukuthi abaningi sebarejista.
Kubo mama khona bona isilinganiso sabo ungathi siqongile na sabayenelise ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lolu ole-BVR.
Engunanzelelayo omama, especially omama baka-ward 18, the most barrages. Lama villages angu-6, silezikolo ezingu-3. So siziphiwe zonke ukuthi siye lapho. Imathe ethetshaneni le Chabanda. Konke lapho hayi mbonani vele ifule kwakuqala. Hayi sirejistile. Bangaba balutshwane nje ngisithi ukuthi ubuvile, but hayi asiselabo abanzima kangakanani.
Lo-ke bekungunkosazana Sonene Ngwenya unobhala ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko ku-ward 18 eCholocho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu esebenzela eNgilandi eyemthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement bamanyane lamabandla ezombusazwe labezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo ekutshengiseleni okwenzelwe esikolweni someli weZimbabwe eBhilithani zisithi sokuyisikhathi sokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubaphe impendulo yokuthi ngubani owaqondisa umbhuqazo weGukurahundi lapho kwabulawa abantu beMandebeleni lenkabazwe. Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda usethulela lolu daba.
Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni le eyemthwakazi 1893 umnumzana Thembani Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa waphatheka ekubulaweni kwabalandeli bezaphu libutho le-5th Brigade kusiga sombhuqazwe weGukurahundi. Ngakho bakhala ngokuthi uhulumende wakhe kaphumele egcekeni abatshele ukuthi wakwenzelani.
Kube leqiniso kwaziwe ukuthi ubani lobani babulawa ngubani, babulawela ngaphi, balele ngaphi. Kuthena indaba le ibe semthethwandaba, kuthethwe ke labo abalamacala batholakale belamacala, labo abangelamacala batholakala bengalamacala. Kodwa ke leyo court kumele kube yicourt engenisa umhlaba wonke jikelele.
Bebehlabela abantu betshengisela bethwele imibhalo esolwa umbuso kaMnangagwa besithi ngoba bulali kawuphume. Umnumzana Dube uye phambili esithi inhlanganiso yakhe ifuna abantu bageziswe ngokuphiwa imfanelo zabo zokubulawela izihlobo.
Ngemva ke kokukhuluma iqiniso lokuthethwa kwecala leli, siyala ukuthi ama-chiefs kumele asetshenziswe edabeni lolu, kube yibo asebehlala belungisa lolu daba.
Omunye owahlukunyezwa ngesikhathi seGukurahundi njalo wabulawela abafowabo yena elilunga lezaphu unkosazana Rose Ncube layo bekhona emele ibandla lakhe.
EZimbabwe Embassy ngiyimemba yezaphu sihlangene lomthwakazi 1893 sizolela amalungelo ethu, sizolela iGukurahundi genocide ukuthi sabulawa eMathebeleni Midlands singazi ukuthi sibulawelwane, sisathonta izinyembezi negazi ezinhlizweni zethu. Sicela upresident okhona asitshele amaqiniso, sicela ijustice.
Enye inhlanganiso ebincedisa abakamthwakazi 1893 ekutshengiseleni lokhu yinhlanganiso emela ilungelo likaZulu ethiwa Mazimbabwe Yes We Can. Umqondisi wayo umnumzana Shabani Sidindi uchasisa ukuthi kungani inhlanganiso yakhe iphatheke kulokhu kutshengisela.
Yes We Can ihambe ku
umsakazi ukukhuluma phezulu kwendaba yeGugurawundi. IGugurawundi eyabulawa abantu nguhulumende kaMgabe loMnangagwa.
Kwabulawa abasekeli bebandla lezaphu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 ezabelweni zemathebeleni le mihla ezinguhulumende wayengumongameli uRobert Mugabe esebenza laye uMnangagwa. Njengomgabe uMnangagwa kukhanya uxolisa somehlulile, kukanti udaba lweGugurawundi aluyindawo uhlangana lalo siku zonke kuloba ngaphi ahamba khona. Imele iStudio 7 eLondon, igama lamunyeza Jesus Banda.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 esakaza iseWashington DC. Singakangeni ngale esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Ihloka hulumende yakwele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ubike ukuba inkulumo eziphathelane lokuguqulwa kwendawo ezihlalwa ngabesiJuda esigabeni seWest Bank kwele Palestine lele Melika seze kusivanga esiphezulu, okuludaba olulandelwe yisigodlo sommeli weMelika eseWhite House. Kuthi ke kulabantwana abangabafana ababili abafileyo ngemva kokudutshukelwa libhomba abakade belidlalisa bengazi ukuthi libhomba. Kwalimala abantwana abangamantombazana ababili kakubi ngasemaphandleni ngenyakatho yeSomalia namhlanje emadabu kakusa. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukudla yikho okuyisiqokoqela kwezokwenqabela ukuhlaselwa yizifo ezingathelelwanayo okubalisa imvukuzane, i-high blood pressure, esechukela, i-diabetes lezinye eziningi-ningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuba abuyele ekudleni ukudla okwakudliwa ngabokhokho endulo, khona osekwabonakala ukuba kusiza kakhulu ekuthini umuntu azivikele ekuhlaselweni yilezi zifo. Abezempilakahle bathi ukudla kwendulo sokukhangelelwa phansi, kuthiwa ngokwabayanga, okwenza iningi liphile ngokudla kwalezi nsuku okuningi kwakho kungokucholeke kakhulu njalo kuphela ngendlela engalungelanga umzimba. Omunye walezi ngcwethi nguDokotela John Mangwiro, yena ogxile kakhulu kwezokusebenzelana labalesifo sechukela elizweni ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association, ZDA. UDr. Mangwiro uthi inhlolisiso eyenziwayo iyakuveza ukuba ukudla kwendulo kuphathisa ekuvikeleni limikhuhlane lanxa uzulu esengowathatheka ngokudla kwalezi nsuku echiya kwakuvele kudliwa ngokhokho kubavikela kumikhuhlane njalo bekhula baze bakhokhobe osekuyimvela kanci kulezi nsuku.
Bakhulu bakhale bayidya sadzarawomakuseni ririreziyo ririremunga ririremafumbi azizwere.
Okhokho babesidla isithwala samabele inyawuthi lophoko. Angithi liyazi ukuba isithwala samabele sinikezwa abasanda kubeletha. Kungani babenikeza isithwala samabele? Amabele ale iron eningi. Yini abesifazana elilokho lisiya esikhathini lani izalukazi? Yazini ukuthi amabele ale calcium eningi ukwedlula etholakala emunjini. Kungakho lingabi lamahloni ukudla isithola samabele lempuphu yamabele uphoko loba inyawuthi.
Ugogo Priscilla Mzenda ohlala edolobheni leChivu useleminyaka engamachumi ayisithupha lanye yokuzalwa engelaso lesi sifo sechukela njengabanye abalingana laye. Unkosikazi Mzenda uvumelana lokuchiwo zingcwethi njalo usola ukudla kwalezi nsuku.
Sesisidla ukudla njengoba natesha umntwana ngimfamazephi. Sugar and vinegar into ezazingekho kudala. Kanti ke kudala kwakudliwa uphoko, kwakudliwa amabele, inyawuthi, kwathiwa umumbu kakhulu wawungowengulube, ungowenkomo. Thina sesihlala sesiyisithwala, nesithwala sesidla esiningi, sidla isithwala esiningi ntambama, ulale sungani sububula ubula mni kakhulu sibili ngadla isithwala esiningi, ngizwa ngiginqa kakhulu. Lerayisi, irayisi kakhulu endlini yami sengaze bazobekwazi ukuthi ugogo irayisi kayifuni.
Iningi labakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kungena umhlangano labe ZDA khona eChivu wokufundisa uZulu phezulu kwesifo sechukela okubalisa ugogo Anasimbi batshengise ukumangala lapho betshelwa ngezokuqatheka kokudla kwesintu.
Ngibe ngingakwazi, ngiyaqala. Sasi sidla oku esikhiwa, kodwa idobi siyadla lapho nalaphayana.
Umnumzana Henry Mzenzi Mketiwa oleminyaka engamachumi ayisithupha lantathu ngomunye wabathi ube ngelalo ulwazi kwezokudla njengalokho sekuchiwo zingcwethi.
Ukudla lokhu esikudlayo yiko okuthwela imikhuhlane eminingi. Ngoba ukukhulume ngalokhu esikunathayo wazobamba impuphu esidla, izitshwala esisidla kathesi sesasuka thina ekudleni okwakuvele kudliwa ngabadala. Impuphu yenyawuthi, impuphu yamabele, impuphu yophoko yiko ukudla okusilungeleyo, akulathukela. Kodwa nxa sisidiyananzela la nto siyabona ukuthi athole ukuthi ukudla esikudlayo lamhla konke kuthwela ithukela, konke ithukela kuphela. Mina ukuphila kwami konke bengithakazelele ukunatha amalokuza ama-fruit juice lawa ngoba sebhalwe 100% juice ithi lapha akulathukela. So kathesi sengikwazi ukuthi kulethukela futhi. Mina kusukela lamhla sengiyaphila impilo ehlukenele le mpilo akade ngiyiphila izona. Ngoba semvundile. Hayi sibuyelele nini empilweni yakudala.
Kunhlolisiso eyenziwe ngabe World Health Organization WHO ngomnyaka ka-2014 kwavela ukuba abantu abayisilinganiso esingamachumi amathathu lanye ekhulwini eZimbabwe sabalahlekelwa yimiphefumulo kubangelwa yimikhuhlane engathelelanwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantu abaningi bathi uNkosazana Thokozane Khuphi, umunye wabasekele bakamongameli webandla le-MDCT, uthule kakhulu ngesikhathi umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Elias Mutsuri abanye njalo abangabasekele bakaTsvangirai belwisana ngokubamba isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai olaliswe esibhedlela kwele-South Africa ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane. Ake sizwe abanye abakhulume loGibbs Dube owe-Studio 7 ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokukhulumisana enkundleni ye-Facebook kukhasi le-VOA Indebele. Umnumzana Mathula Lusinga, omunye wabasungula ibandla le-MDC, nguye umqalo wesiziba.
Into eyenzakalayo sikubonakala ingane abantu sebemobhalizani ama-factions athiyeleyo within i-MDC. Into ezanika futhi bandla le-ZANU-PF isikhathi sokuthi ithathe umbuso inika i-FCC ukuthi i-opposition kayikho.
Ngiyakwazi ukuthi waqalisa ku-MDC sisanda ukusungulwa khonaphana, so uyakwazi okuningi okwenzakala ku-MDC. Okwenza ukuthi konke lokhu kwenzakale kuyini?
Well, awusoze uyirule out la yona le-tribalism ekhona. Kodwa ke okuthalayo ukuthi umnumzana owahlulekayo nguye ubaba uTsvangirai. Ubaba uTsvangirai ekuqaleni ngesikhathi osibanda bephuma ku-MDC, ama-reasons wona lawo okhuqe abaqhala ngawo namhlanje yiwo ama-reasons esiqaleni. Okuthi ngabe kwasetshenzwa ndawonye ngesikhathi lesiyana kuthenzakala le ndaba, ngabe yonke into le kayikho? Ngabe uTsvangirai wakubona ukuthi akwenzayo akukho kahle? Kodwa-ke manje sekusemaphetheleni, inhlungu seziziningi, kunzima ukuthi kubuyele emuva ngoba vele ukulwa within i-MDC yinto eyayihlala ikhona. Kwesinye isikhathi ibe yinto ebonisa ukuthi iyinto yohlangothi.
Kodwa-ke uMakhuphe yena ngokwakhe akumelanga aphumele egcekeni sibili Mathula. Akhulume ethi heyi lina bantu, mina ngakhethwa lapha lina lapho lifolokohlo ladojwa njengezibi nje.
Kunzima ukhangelwa ngalokhoni. Phela kwesinye isikhathi ma abantu befake umjikile okuthi wecele phakathi komjikile, wavele wecele phakathi komjikile uzabanjwa. Ngoba yena ungu-vice president wale nhlanganiso, so engabonakala esengumuntu osephuma egcekeni kungela direction ephuma kuye umnumzana inkalakatha. naye esingasakwazi ukuthi uhamba kanjani. Abanye bakhuluma isitori ukuthi uthathele ama-prospect ifamily kalini, futhi ukuthi umuntu olenkinga kahle kahle nguye inkala naye.
Sesithathe ubaba secongwane. Mnumzana, kunjani?
Ngiyaphila baba, linjani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lobani?
Ukhuluma loThembani Nkomo koBulawayo. UMakhuthe uhlangana le problem yokuthi ungumama, ethi engumama khonapho aphinde abe ngumuntu wesiNdebeleni. Ngezinye zezingxaki ahlangana nazo, kodwa-ke yena sekumele ukuthi amelele abantu ukuthi bakhethe njengenhlanganiso enkulu ye-MDC. Kumele ukuthi bathole indlela zokukhetha abakhokheli babo. Akula ngenye indlela umkhokheli angazifaka esikhundleni esiphezulu njengaleso. Kuphela kumele ukuthi abantu bathole indlela zokuthi bamfake nxa kuyukuthi bayamfaka. Ngokufanayo labona labo ababili, uMjuri kanye leKhamisa, labo kumele ukuthi bakhethwe ngabantu, hathi lokhu ukuthi kuthiwe bayazifaka.
Ye, ngizokuthola sesilokuqinisela Vivante Dabengwa.
Ya, uMakhuphe lapha nxa ezithulele mina ngibone right kakhulu, ngoba vele nge-constitution yena u-right ukuthi abe ngu-president. So yena akasozabe lokhe lisinto ayaziyo ukuthi yena ngeyakhe vele. Lapha nje bazama nje ukumbambela kuphela. Lokhu kukhanya kuzahlupha, bese ufundi ngabe kuthiwa yena uthiwa njekaye ngowakhe yena nguyolungisisa into lezi, ngoba nguye futhi obangela ukuthi kube kulokhe kunje.
Hawu, boni-ke mfoka Dabe, ngikwazibongile kakhulu mzali, ungathela kusasa.
Hayi, nami ngibongile, kulungile ba.
Okay, baba, sesilokhumbulani Ncube. Baba, khumbulani, kunjani?
Ngiyaphila futhi, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Akutho phela ngumakhuphe, kumele enzeni bantu? Ahlale ebambelele khona ngale, kumbe abuye kwamanye amabandla?
Ah, laphana uyazibambelela because ungacabanga isikhathi sesiside uMakhuphe elo Tsvangirai njalo engu-vice president, but namhlanje Tsvangirai esegula sokusilwa laba abantu ababili, yena akasakhangela ukuthi uyini.
Ubona ngazani kwenziwa kwini?
Bona ukwenza kwabo yikuthi nje kuphela laba abantu bakithi abempumalanga balengqondo yokuthi bona bengike bebuswe umuntu wesintwini, yi-problem yabo abayikhangeleleyo.
Kuvela ngaphi kuya ngaphi khonokho njengoba abantu belingana nje?
Ye, bona abantu thina sibathatha nje abantu abalinganayo, but vele bona kibo, ngoba ungakhangela manje uMakhuphe kabamkhangele ukuthi kwini, ungakhabithanisa uthi nana uTsvangirai wamtshela ukuthi kabambe lo mzuli layo ukuthi uTsvangirai wathi kabambe, yabo kabasamfaki phakathi ngendlela yokuthi bona babona kufanele ukuthi ngabe yiwo ababambayo.
So manje uMakhuphe enzeni? Aphumele egcekeni akhulume, kumbe ahle aphume etshiyane lakho lokho?
Ya, mina ngakuya ngami ngabe uyatshiyana lakho lokho, ngoba laba bantu zimbila zanhlabane njalo bayazana vele. Ukuhlala laphana yikuzibambeleleka, basoze bemkhangele nje. Kuyafana lo mphoko, nxa sikhayela umphoko kuZanu-PF laphana waba yisporoli kuze kufike lanamhlanje, akucaci ukuthi wayevele esenzani kuZanu-PF.
Siyabonga kakhulu othi sithathe omunye umlaleli, ungathinela kusasa. Silobani ecingweni lapha, ngizothola silo-Obed. Obed, kunjani?
Kunjani?
Ngiyaphila Obed, ungaphi kona?
Mpebhotswane kaSani.
Ye, ubona njani uMakhuphe kaphume yini ku-MDCT kumbe ahlale?
Mina umbono wami ngokuthi khona khona njengoba nasingamaZimbabwe kunje silisana le Zanu-PF, besisela ukuthi khona ngabe kuba lo muntu oyi-one kulalokho abakwenzayo ukuthi kuyadonselana, kuza confuse abantu abaningi kakhulu abafuna ukuvota. Akube lo muntu oyi-one esizamlokhuza ozasimela nxa kuyukuthi lo baba wethu onguye esimkhanyelelayo njengobana egula, kube loyi-one ezathembela ukuthi nxa ungenzeka okungenzakala, kube loyi-one esizamlokhuza esizamvotela. Manje kathi singasokudonsana, so thina abanye siyabe sesingakwazi ukuthi senze njani, sivotele basi.
So wena ubona ngazani pho vele kumele kwenziweni ngemzala khona? UMakhuphe athiye yini?
UMakhuphe mina ngokubona kwami njengomuntu abaqalisa ibandla, bembona ukuthi kungaba ngcono ukuthi uMakhuphe enjani, simvotele kumbe simfake ebe khona, ebe nguye umuntu esizanjani esizamvotela, ngoba yibo abantu abakuqala laba abanye ababuyayo ababuya izolo laba. Sizayenza nxa abaningi besithi kwakhona senze khonokho, but mina ngombono wami bekungaba ngcono ukuthi sinjani, sikhethe yena engajiyi.
Lapho-ke lizwe izizalwane zeZimbabwe zixoxa ngunkosazana Thokozane Khuphe, umsekeli womkhokheli we-MDCT. Lingxoxo ibikuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni lilo Gibbs Dube kuFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Isikhathi kasisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili lokhu sisonke, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela kudabeni lwethu lwalamhlanje. Abantu emhlabeni phose wonke jikelele sebeqalile ukulungiselela ukunanza ilanga lezithandani ele-Valentine's Day kusasa. Ngakunjalo laseZimbabwe amalungiselelo aseqalile lobanje, ilizwe ligalula kwezomnotho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-7:30 ntambama. Olivalelisayo umProphet Jeremiah.